Yeah, umnumzana uPresident Trump emzameni yakhe yokuguqula izifiso zabantu ngokhetho, kukhona sibili abantu abamsekelayo lakona la ma-states angu-19. Into nje engifuna ukuthi ngiyise ukuthi kukhona nje ama-states angafuniyo ukuba phakathi komanyano lolo oluthiwa i-United States. Ama-states ahlulwayo laphana ngale impo kuthiwa i-Civil War. So lokho bebambe oludala, lokho befuna ukuhamba ngoludala. So akungimangalisi kakhulu ukuthi nxa kukhona abantu abalokhe befuna ukuxexebo kabebuyele emuva. So ngiyacabanga ukuthi kungabe kuyibona labo bantu, kodwa kangizange ngiwatadishe ngibona ukuthi iwaphi lawo ma-states umunye ngamunye. Ya, umumo we-virus lapha esikhona thina, actually ngise-Indian, umumo we-virus uqhame kakhulu ngoba kulokhe kusedlula amalanga ama-records every day. Hayi vele ama-counties wonke sibili ami manzonzo, ya anamadlodlongwana ngenxa yokuba umuma lowo kawukhanye ubuyela emuva, ukhanye lokhu uqhama. So ugovernor walapho u-Holocomb uthe abantu baqhubeke begqoke ama-maski, lazo zonke izinto ezincediswa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki.
Khonokhu ukuphikisa ukhetho okwenziwa nguMongameli Trump, ubona kuzaba lomthelela onjani kukhetho oluzayo?